o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhlaka 23 kumbimbitho 2023. Ikama ngontunga milinko mo ezihamba pambili umsakazo wa Jazira namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Elu Zimbabwe litikalisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese United Nations Sustainable Development Goal number 6 lapho kusiyafika umnyaka ka 2030. Izakhamizi zeChayile lemjimila ku Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabona kude owe Al Jazeera namuhla wethule ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe seziyisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiyalithengisa kwele Dubai. Kule filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni asemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentathelo izindaba zeAl Jazeera ezichaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye levideo. Intatheli zindaba zeAl Jazeera lezi zazilande uAngel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kulifilimu etshela intatheli izindaba lezi ukuthi lokho into elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakulifilimu abafana lo Kamlesh Patton, uEwan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazo weAl Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. iStudio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ipanga elikhulu lelizwe le-RBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho ka-Hubert Angel kanye leka-Macmillan. Sibuze ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma ku-documentary le-Al Jazeera ukhithwe ngu-Hubert Angel. Hubert Angel bekhuluma izinto lezinxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokufika ukukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakho nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole uyase umuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliphondileyo ngaye lo muntu ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile la kukhulumayo konoko kungcolileyo kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo. Yes, kanti ngoba kasomuntu omele ilizwe lo umuntu okumele izigangi zakasebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapolisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abajoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwi ilizwi abalikhulumayo lokho abakukhulumayo nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho. Kodwa isithe sithoyo kutsho labo abayibo abathintakala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika ukudingeka igolide, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe uhulumende ephika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa kuya ngokuthi baseduzana okungakanani lo mbuso bakuyiphi faction yezanu PF.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. EleZimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esesustainable development goal number 6 kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal number 6.
Mr. President, regrettably, at the current pace and despite our own efforts, Zimbabwe and many other countries will not be able to achieve SDG6.
Kulusizi ukuba ngesikhathi samanje langaphezulu kwemizamo yethu iZimbabwe kanye namanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza iSDG6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye nakwezohlangothi lwezokuhlanzeka kubo bonke abantu lisiyafika ngomnyaka ka-2013.
Uphatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni upa umbono wake ngala mazwi ka Dr. Masuka.
Uzulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi njalo amanzi akhona aphuma kanjani ngoba sinabanye abantwana abazaliwe lapha kwalesi Zimbabwe abakazake babona ngisho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga into ayazi nje kuphela ngokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindizela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kobulawayo kule eyayithiwa iZambezi Water Project nakathesi sesibadala sesilezimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwa yikusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi. Njalo isikhathi esinengi sebegcina benatha emithonjeni leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhla ka-22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhla ka-22 Mbimbitho ngomnyaka ka-2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Iza kamizi zeChayile leJimila kuward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala embilonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Inengi selitshona lisemasimini lilinde izilimo. Kubika uEzra Chisa Svanda.
Zithole amagqaphavuzayo ezekamizi zakule ndawo zilisana lenkawu zona ezizenzela umathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele utshona emasimini exoxana lenkawu lanxa ehlutshwa ngamadolo.
Akulanto engingalenza vele kuhlala kunjalo kungavela silime sihlala khona. Noma uwomilunje ziyathwala ndibahlala khonapha ziyathwala ziyelahla ngaphandle zimezivuke ziyephule ziyephule. Emasimini laba ngifika vele ngabo 55 mele ngingena ngabo 6 mele ngingena ngoba ngisenzela ukuzidalela zingakayise ezihlahleni.
Ivuka ngo 4 zizwe zechaza ngo 8 kade sesozibe zikhona sazixotsha ziyabuya kodwa vele ngakumanzi kunje zibuyadeyile vele.
Kukanti ugogo Madube umfelokazi uthi siwahle wakhala la kulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Bakithi sadubeka ngenkawu sezisiqedela amabele kade singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe oyedwa walimala angazi ukuthi senze njani mntanami. Sitshona silwisana lazo zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala ngani yenza abantu sure.
Ukhansila kawatsithi umnumzana Mthelisi Sikhosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawu lenyoni sokuvuka ubova.
So abanye sibeze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe abanye sebezi ziba bagive up inyoni ziningi kakhulu. Otherwise bekungani kungcono sivile emasimini kodwa ke inyoni indlela eseziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yemona ngezihlathi eForest Commission isola abantu abagamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana azisela madlelo. Umnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho ikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapho abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo kusezihlahleni izithelo zezihlahla. lokunye nje okuphuma emaguswini. Ngakho ke amaguswa angaphambaniseka. Kusho ukuthi i-capacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho okudliwa yinkawu iyehla. Inkawu bese zidinga indlela elula ezingathola ngayo ukudla, bese zisondela emasimini sesiya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emnene yakulindawo lonyaka. Inkawu sezitshayela zathintitha izilimo zabantu. Ugatsha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele Studio 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu sonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele Studio 7 eJimila ku-World 6 eTsholotsho North. Igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isikolo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sivika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada lamhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele parlamente lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. LACC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna osobhuku abalisa abongi ababalisi otshekesha abasebenza ezindlini labo bonke abantu bezimbabwe. Ibandla lezanu-PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempela viki olokudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempela viki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gift Osterlos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Usiziba usungula lingxoxo.
Besile nihlele besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano indawo yonke jikelele eManicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke ebephakula khona uhlelo lokubana ke iprocess zizahamba njani ukubana ke sikhethe ke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela edalela ephalamende, njalo ozasimela engumongameli. Kuyenzeka ukuthi siqalise ke iprocess yokubana abantu ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sisikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele iPCC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawazidela nini ku-Freedom Alliance? Lina liyenzani kula ngapha?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election, kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla. Abantu bendawo kube yibo abazikhethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani inqozi besezitrampethi ukuthi kakuvotela inqozi. Kuba ngabantu abazathi behlezi loka kuyindoda engekho nakupolitics kumbe ngumama ongekho kupolitics, bathi sicele ukuthi kuyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angene abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu elalonda ukuthi uvotele ngupresident akazifaki njengakhonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi into engingakutsho lokho.
Baba Siziba, nxa sikhuluma ngakhona kokukhulunywa ngubaba uNcube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, sokuthi lokuzifaka kwabopresident lani lani, kambe nani yazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolu, kumbe vele sokukhethe ukuthi ungishamise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ngukhansela noma ufuna ukuba ngumemba of parliament noma ufuna ke uba ngumongameli, kufanele ukuba ngumuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through esithi community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina into esiyazi ukubana umuntu omila ihlanganiso ye-TBC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So ngizasibona-ke sihambe indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala-ke ikakhulu amanye ama-political party ngakhangela bakhuluma-ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela bekibo abakhethayo. Lokhu kuloduko ngoba abantu bafika besithi alo elimkhethileyo thina siye simfunayo. So kathesi yes siyalalela-ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele. Sizwe njalo kuma-stakeholder amatitsha amavenda osobhuku izinduna yabona-ke bonke abantu abahlala endaweni nalokubana bekhulume. Nxa bekhetha u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina ku-TBC esibona ngani ngama engumongameli ngulowo. Yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo yokuvumelana lokubana nje ukukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma emili-TBC ebese siya publicize-ke sihambiseze kubana hayi laba yibo-ke abavele ebantwini sesiyenzile amaprocess yethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube singathi-ke kugxile kanganani ebantwini khona okukhulunywa ngubaba uSiziba?
Ye babuduke, okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-TBC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini. Ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathebelelo ukuthi khona sibona kusiza umuntu, indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni. Abantu vela bakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi, okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one. Kukhethwe umuntu abafuna kumbe umfundisi ukuthi abamele kube babamthethayo, kungabuyi bandla elifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele oSiziba lequla la. Njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi oSiziba sekeza kwenza futhi nxa sebesiza ebantwini, anti kulabanye babebele sikhundla bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso we-structure zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo lwabo lungagquleka amajolo khonapho.
Khonapho-ke Siziba uyakhuluma uNcube uthi-ke kulalabo phela ababamba izikhundla khona manje bangansara bethi hayi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha, liza kubamba njani khonokho Siziba?
Lokhu kuzaba nzima ukubana umuntu efikele isikhundla ngoba leyi phela dube leyi ngeyama-citizen. So ayitshene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonywa ngo-2099 noma 1948. Leyi-ke ngeyama-citizen ilo mnyaka owodwa iqala ngo-January ka-2022. So ayila muntu ongathi hayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile minyaka eminingi.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TBC. Ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube we-Studio 7. Uhulumende wakwele Botswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini o inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola emelika alikhulu. Kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana unkosikazi Anna Mukhethi uthi uhulumende wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini. Okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje kunkulungwane yodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika. Umukhethi uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabala ndleko eningi efana lokubhadala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla.
O dirisa motlakase wa molapeng ga a duele rente o ga a duele
Ababhadali irent, abathengi kudla, abathengi amandla kagetsi. Lokhu kutsho ukuthi iholo labo alilandleko eziningi.
Kodwa inkulumo kamukhethi isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana, besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko, ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abeZimbabwe abaseBotswana bafala lonkosikazi Bonganang Mdlongwa, labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe, akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi e-stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana, kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe. Njalo i-stay in, umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afike afune indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti, angeke abhadale irenti, yabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani. Aba-appreciate, batshengisa ukuthi aba-appreciate lokhu esibenzela khona abantu labo.
Le yimbono njalo ekaNkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eHawuroni othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Loba kunjalo mne wethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irenti. Umntwana efunda, abantwana babe befunda. Ubhadala irenti abantwana bayafunda, i-1000 is not going to be enough. Aso enough vele, ayikho enough ngitsho. Lokhu phela asebekwenza, it's a black against black, it's a slavery. Singathi slavery. Akula ukuthi kuthwani phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ngumuntu enalo ukuthiwa holy 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthiwa nje vele ngaye kuya ngokuya benze njenge South Africa ukuthi imali yomaid vele imali engaka nothi imali encane sebe ukuthi ekwasithi abantu bekhaya siyabandezelwa because bona ungananzelela bona abantu besitwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela eParliament lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha egolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese Sustainable Development Goal number 6. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.